engingakusho nje ukuqala nkomo okumele silazi iqiniso. Singaya ekhethweni elukhululekileyo olungulukhetho olwabantu. IZANU PF iyakwazi lokho sobala ukuthi ayisoze izuze lutho phakathi nakokhetho. Ngoba sisazi mhlophe ukuthi nxa sikhangela umbuso kaMnangagwa. Sesibonile nje ngokufanayo ukuthi akula tshintsho olukhona. Kufana nokutshintsha ukukhipha uMangoya ekhaya ubise igola ekhaya. Yinto eyenzakeleyo. Njalo sibonile ukukhwela kwezinto ngokumangalisayo emvana kokungena kombuso kaMnangagwa. Sisazi njalo futhi ukuthi sisiya ekhethweni lolu kuzaba lengozi enkulu kakhulu yokwethusela kakhulu usizi lwethu lusemakhaya. Ngoba emakhaya kakhulu nxa ibutho lizabe lizibhodela nje kuphela, ikakhulu ogogo abakhulu asebegugile baba nokwethuka. Ngokwenza lokho kungaba yinto esobala eliqiniso, njalo lokho siyakufakaza kuliqiniso. Ngoba lokho kuyikutshengisela abantu ukwethusela abantu ukuthi benze intando yebutho. Lokho sokutshengisa ukuthi sesingaphansi kombuso webutho owokwethuselwa ngebutho. Esihlezi sikusho emakhaya ukuthi thina kwakungcono iZANU ekamgabi ngoba yayivele sesiyazi ukuthi sishaye nge-button stick esesilijayele. Kanti sesikhangelene lombuso kaMnangagwa we-Iron Fist esesizadila lamasosha ngombhobho. Uhulumende onjalo uvele yena uyesabeka kakhulu.
UMnangagwa yena sekhulume kaningi-ningi ukuthi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kungela kwethuselwa njalo kungela kuqilibezela. Ngokwenzakalayo lokhu ubona esenelisa yini ukusifeza isithembiso sakhe?
Futhi inkomo lelo kasilo qiniso asikwazi sobala singayengwa singabantu esikwaziyo thina ngokugcwalisekileyo uMnangagwa usuke kuZANU PF ukhule kakhulu ekuZANU PF usebenze ekuZANU PF okweminyaka yonke le njalo yena uyinkokheli yeZANU PF akade eyingxenye kaMgasa konke okade kusenzakala ube eyingxenye yalokho okade kusenzakala yonke ipolitician nxa isadinga ukuthi ithole i-international support kakhulu uyakhuluma yonke into etshengisa ukuthi yena uzenza umuntu olungileyo. UMnangagwa yena ngokwakhe uyingozi kakhulu ukudlula uMgabe.